umzuzulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu, kusenziwa izinto ngendlela elohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu, kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo. Bangomagistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bayathonisisa amacala, benza lokhu nalokhu. But nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebethonisisa izindaba bekhangela umhlaba, abantu bazakuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu lo wenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Baba Umlalazi, uyibona njani indaba leyi amafutshane baba?
Ya, ngiyabonga bamthemba. Wami umbono nje mase sikhuluma nenkokheli zabantu, inkokheli zosiko lezi, thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho. Mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki ku-politics. Afro barometer leyo mabe ibala, ngizwisisi khonapho ngoba umuntu maye inkokheli ekhokhela abantu funeka abe involved kuwo konke kukhona. But mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi ma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu, kumele the government of the day, ma ukuthi angazi ukuthi iyabe isebenza kanjani leyo government of the day, but ngibona ngani kumele besebenze ne-government of the day. Ma namhlanje ukuthi kubusa noma i-ZANU PF, kumele basebenze under umthetho welizwe abangamakhosi, bangeke phela ba-oppose umbuso wukho okhona. Ma kufika njalo mhlawumbe namhlanje kubuse yona i-MDC, nabo kumele be-expect ukuthi basebenze nezinduna zabantu, ngoba abantu laba kakhulu especially politics ye-Africa ngibona ngani ibhale kwezinye indawo, ibhale ngabanye abantu, ibhale ngamanye ama-races, ibhale kwamanye abantu, kunama-interest akhona ayancindezela abantu bamnyama. Kodwa ngokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele, kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu be-Africa nje, kumele amakhosi siyahloniphe. Noma umuntu oyi-political leader noma upresident umongameli lizwe uma efike esigabeni nje kunonduna khona, kumele azi ukuthi ufike kumnikazi wendawo, yibo abantu ababaluleke kakhulu. Abantu esingabavoteliyo labo ngabantu okumele thina sihlale sibahlonipha, noma kungene yiphi inkokheli noma amainterest akho kuliphi banda, thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye, siyamuzwa lapha-ke lapho khona ubaba Umlalazi, baba uSibanda. So lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe, nxa sikhangela kathesi njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu. So ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hhayi akumelanga babe khona, njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi. Akumphendule ngamafutshane sibili khonapho.
Yube angazi ukuthi umfowethu uthini, kukhanye ngale kunzima, mhlawumbe kuyabe bekhona ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendawo eziphezulu, ngoba mbonani indlela akubeka ngayo yindlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba, njalo akazabona ukuthi kulomahluko phakathi kwe-ZANU PF lohulumende. I think mbonani khonapho yikho silodoko khona olukhulu kakhulu. Laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende phambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu, hey lina bantu abakuhulumende, selilahleka kukhanjwa ngalolu hlobo, hatshi ngale ndlela elihamba ngayo. Ningathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende, yikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zembangazwe zinjani.
Baba Umlalazi, umphendule khonapho uyamuzithi uthini ubaba uSibanda?
Ya, ngiyamuzwa umhlonishwa uSibanda, kodwa-ke into zimbili azikhulumayo. Mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende, angikhulumi ngebandla le-politics. Ngithi mina induna, mina ngihlala khona Bethlehem, induna yami ubaba uMasenda, ngithanda ukuthi ngichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia ye-ZANU PF ngiyabe sengimlahleka. Mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni, ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la e-Bethlehem kuthiwa kune-government, kumele kuhambelane amakhosi ethu ne-government, kungabi ne-friction. Into esiyitshoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma-political parties, is not coming from induna zonezi esikhuluma ngazo. induna i expect
Afro barometer,
ngamakhala ngama political party.